ngikubonileyo okuke sokusezi kusenzakala eminyakeni le edlulileyo kuzokufikela nakunalo mnyaka ethethweni abantu bezigaba zakithi sebevotela iphathi abasavotela umuntu sebevotela iphathi kuyakhombisa khonokho yonke into impumelo yakho niyatshengisa khonokho ikakhulu ngomumo lo otshengisileyo wakobulawayo lapho kuthethwa kudlula ukhetho abantu bananzelela ukuthi ha kathe ngani zindlisa abantu bangasibuba lapho abantu bokuzi ngokunanzelela ukuthi hatho abantu bebezondlileebevotela iphathi bangavotela umuntu
kobulawayo yehambe ingaba inqobile i-MDC Alliance kodwa esinye isigaba eMatabeleland South iZanu PF ithethe phose zonke kungakutshengisani lokhu
kutshengisa khonokho ukuthi abantu kathesi nxa bethande umhlangano ikakhulu ngananzelela ngifuna ukutelenye into engayibonayo abantu bebevotela abantu ikakhulu kakhulu ngakhande kathesi ngaba umhlubulo wethu emathebuleleni abantu bananzelele ezigabeni ukuthi ungani kulotshintsha umnankambo ngani kulethutshintsho bathanda utshelo lukamnankambo baphathisa ukuthi even amalunga ayesidalela ephalamende avotele kodwa abantu bevotela vele yena umnankambo ngokwakhe wasencedisa ukuthi lamacandidate akhe alande nayo amaphalamente ari lamakanza awine ma-elections ngonxa wathi abantu bethakazelela yena umongameli evotela yona iphathi bethakazelela umongameli ngokwakhe ngokunjalo abantu kade bevota bevotela iphathi ukuvota amakhandidate awo
manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuza kwenzakala kukhetho oluzayo abantu bazalimuka yini bavuleke amehlo njengokutho kwakho lapho ukuthi kobulawayo babone sokwenzakala ukuthi hayi sikhathi sivotele obani
engikunanzelelayo kade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iphathi ngephathi ukuthi umuntu bazekhangela umuntu ingafaka idonsi bayalahlela kathana abantu kathesi sebezakhangela khonokho kathesi kade bethi abantu noma iphathi ifake idonsi kuphela bebevota kuphela bengayazibevotela iphathi kodwa kathesi abantu bazakhangela ukuthi sikhangela umuntu kodwa kuthiwa izindaba zabo labo abe bethe bona bakhetha ukuthi befake obabheni abantu bazabebetshiya bengabavotelike labo abanjalo obabheni sebetshiya bekhetha abantu ngokunjalo ngizama ukuthi ngithi mina abantu bebevotela vele iphathi gidi kathesi kodwa abantu okulandela sebefundile abantu ukuthi bavotele iphathi hhayi babe sebekhangela ukuthi lo iphathi le isinika umuntu kumbe ayisinikanga umuntu ngayingasinikanga umuntu ambona abantu bekubambe lokho yiko ngikubonileyo okuzabayifunda ebantwini kukhetha olulandelayo
khona emabandleni-ke siyabona ukubana kuma-primaries lakho kwesinye isikhathi kugcina kukhethwa abanye abantu okokuthi nxa sokuyiwa kukhetho abantu bazisola ukuthi hayi ngabe sifake lwana kodwa kathesi sifake uzibani khona kuhamba njani kuma-primary bakhangelani kathi
kuma-primary ama-primaries ethu vele angeke mbale ukuthi kube lama-primary akuzangeezanu p f akuzange kube lama-primary kumele kuganga kuphela even no-president lawo uvumile wathina ama-primaries la akahambanga kutho ukuthi ngesikhathi esilandelayo sifunde isifundo ikhetho lama-primary luzabanjwa kuhle kakhulu ukuthi kube lukhetho ukuthi umuntu wakhona nayephuma kuma-primaries laphana abe ngumuntu okuthi vele siyaphambili kuphela ngokunjalo engikunanzelelayo ukuthi kwamanye amaphathi futhi akula ama-primaries kulokhu kuganga kuphela ungakhangela la i-MDC TLA kanti hambe befakana ngabangani bakwesendawo kabo lama-primaries ngabe kuthiwa ama-primaries abuye lama-primaries ama-constituency zonke njalo ama-primaries akhona abe sezisho ingundi kwenziwa abantu bekwethwale abanye bethwale besoko laphana ebulalani khona hayi i-primary yonke imele inike ithuba bonke abantu bama-structures bengahambi imango emikhulu babe seduzane ukuthi bayenelise ukuthi bonke bavote kodwa-ke ama-parties wonke ngiyasola ngendlela abaqhuba ngalo uhlelo lama-primaries kulesi ngundi kulokhu kuganga obuningi kakhulu kade kusenza okuyikho okuthi obudale ukuthi lanxa abantu bekhonona nje ekuqineni bale bevele kuma-primaries lapha kade behamba befakelwa abantu abangayisibo kodwa ekuqineni kwelanga abantu abangayisibo na begcine bewina ngoba abantu bakhona sebevotela iphathi bethi hayi thina sikhulisa iphathi iphathi yethu sinele siyiyekele siwele phansi kodwa lanxa abantu bakhona befake umuntu abe engakhethwanga ngabantu kodwa ngene ngendlela engayisiyo nge-primary elokukuganga okuphambili kakhulu.